kwamkela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 15 kuMbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 emazweni atshiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu betitibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBarry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okubhadelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe atshiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomad Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi ngunkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yini ngoba sokuze kwakhanselwa lama-shows, lama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi. Selingaqalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwe amabili kumbe amathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduzeduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, sinama-borders le-Italy. So vele abantu bayapanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kule-Bilitane.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi yi-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance yokuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke indawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eminingi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lo msebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko Yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe obemetheka khona igciwane lecoronavirus.
Lathi sisizithole ke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele corona. Lizakwazi ukuthi amazwe siyani ukuya kuyo, i-Austria, the Czech Republic, le Germany, lamange nje amazwe ijikelele ase Europe. Ngalokho kosekwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleligciwane asethe afaka lemigomo lembandela ethile ingakhulu ekuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleligciwane. Ngalokhu ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje iminyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kule Zimbabwe siqonda kulawo mazwe sibhoda nje umhlaba wonke jikelele, kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijale ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi, sisalindele ukuthi kubone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijale ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke le qhinga kumbe nithi siphumeke le mpendulo eqakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyangaphi phambili anduba siqale uhlelo lethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni atshiyeneyo, omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala kwele Israel. UmaBebe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama-website a-circulator information, kodwa sisalinde u-Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi manje kuyavalwa and mangithi ngiyabheka ama-numbers alokhu ekhuphuka esiya phezulu. Ama-numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama-chances okuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngaphi njalo uzaphela sokutheni. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo, babekhona njalo abathi yizikliwi ezicatha ngokusebenza emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngomnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isivindi sasibhadala esathiweyo ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama-6 vele imali yekheshi yomulungu le yakho yomele uyithole iyabe isikwanini. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Ese noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebechiya isivindi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona wabona batholi ifuel echiphileyo bachaje imali ephansi, akusela kusebenza sesidinda one down. Kade umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanisa ukuyisekela imuli sili ngokwayo ukuselela imuli sokusiba nzima lelo ukuthi ukwanisa ukukwenza konke.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasitshiyagalonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa uzusebenzi sebenza uwedwa ende lo muntu uyabewazi amapolisa ukuthi singabuthwa la yabezama ukuzilungisa impilo yakhe but hayi mina ngisole lutho kuba fanele laba silabo abanye bethu abenhlamba abakhuluma kube bengadakwa abaharasa amacustomer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Inkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyeyiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyi-customer laphana uhlezi emnyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde kuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguye okwanisa ukuthi ukhalaze kuyemtshela ukuthi ayimali yami yasilela nguye okuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumtshayeli womtshova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo ukuthi umzali maye wayezothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinde agade leya moto kusasa ngoba ngendlela abe kuphethwe ngayo hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Undlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana naleso ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzane ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathithibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daga owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli lamanye agoqela elesizwe ele-under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi ngokuvalelisa uDaga obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaga ukudlala inguqu.
Ngidale kakhulu ngazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina nxangibona umuntu ka angimbona ukuthi njengomuntu oyoweyimentali nguye umuntu owangenza ngadlala ibhora fuma hambe kubeginning ngazi ukuthi from the first uthi kumbe ithela esingalithengelwayo ngalithengelwa ngobheki ensusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa siyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingivela emfeni ngivelela emalawi ngithi ngiyafika ngizimi ufana nenjela ukuthi ngidayela abasethile last week bengikhuluma naye umakhwezi yazi ngidanile kakhulu vela angikwazi ukuthi vela I still can't believe it ukuthi umuntu lwane ngapho ngusiya all of a sudden mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esipasport mina amabhuku engilawo ebhore ukuthi alokhu vele kuyafundiswana ngisithi mina ngizamphotokopila then abese nginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa so ukufa kwakhe uyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lona yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho ngiyikho khona ngena kalo but uyazi ngumuntu lona osina uvele udlaye eku-welcome I'm so saddened into engihlupha kakhulu ukuthi ngihlangane naye akangangitheli ukuthi kakhulu.
Yes, ngathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalise khonapha ngamafitshane phiri
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke nje ngikhuluma nto ezilogudi ujesu nomela ngidala ngimkhulumisa ngisanda ukuyesibhasi ngifike ngidala ubhuleko sebhuku uthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ubekhula yini uthi ulani umuntu engatshengiseli uwomela wathi nohayi indlela yethu sonke zile senzile iwane.
U-Amin Somaphiri wake wadlalela iqembu le-Highlanders elake laqeqetshwa ngumoyi uBerry Daga sixoxe laye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe akhoqela eleSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Elemelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kweleBrithani lamanye amazwe akuzwekazi lweEurope. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa omakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sike singene kwezamasiko ngamafitshane. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje siyalubuyelela udaba lokuthi amajaha akulezi nsuku kukhanya adinga uthando ebulenjini. Lapha sikhuluma ke ngabofacebook, owhatsapp lentweni ezinjalo. Besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe okhulume esilo wathi ha amajaha akulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi. Namhlanje ke silo umnumzana Paul Ndlovu ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani msakazi?
Hayi siyaphila kakhulu. Ungathi lingakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo uNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaziquthele nxa ngezokuphosa amazwi.
Hayi uNomalanga kahle kahle siqiniseni hayi uyisayekhona msakazi ngoba isi ungangena ku-internet or ungene kubo-Facebook abantu bayawathola amantombazana then ma uqeda umuntu ethola umuntu nje ku-Facebook awushelwana lokushelwana nje lapho nje kushelwa nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini kuphiwa nindawo bekuthiwe siyohlangana enandos mhlawumbe siyohlangana emacdonalds ma okuhlanganwa khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayokhulunywa ma kuhlangana nje usuthi nje uthando soluqhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet.
Akwethu Zindlovu.
Kuyethusa kakhulu ngoba phela ungathi uyabuka abantu abaningi ma benza kanjalo yikho ubona le mizi yakhona okwamanje akula mizi phela manje baba ngoba ungathi ananzelela kusuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background ngumuntu njengamazi nawe nje omthole ku social media so ukuthi ngumuntu ongayakha naye ongumuntu ofuna ukuzodla imali adlule ongumuntu mhlawumbe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando sokuqalile nje kanjalo
pho manje baye ngaphi abafana lapha abadinga uthando.
Abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibuyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela isiko belikahle ukuthi umuntu ubekhula thina lathi njengoba lanxa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko besizwa nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma nabo okhulu bebatshela ukuthi hayi yabona mfana wami ma ungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyabuthetha umfazi mpela uyabona ngezi ndlela babekutshela ukuthi iyalaphana yikho ngafika uthele khona umuntu ongaka nayo umuzi.
Ye, siyamuzwa ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye. Sibonge kakhulu ubaba Ndlovu ungathelela nokusasa.
Lami ngiphethile impilo nje ngapho lidlalele kathana le coronavirus.
Lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sesingena kwezabatsha.
Yebo. ukudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningu Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla leZANU PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende weMelika. Lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Sizilwa owebandla leMDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla leZANU PF. Asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba.
Bakhulume amazwi amqotho mayelana le ndaba yama-sanctions ukubana uhulumende weZimbabwe akayenzi ke ngendlela epheleleyo mayelana ke nokunakekela kwamalungelo abantu. Lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa nguhulumende lo obusayo.
Ingalo sisho kanjalo.
Amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela, ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo, lokuvunyelwa ukukhuluma imboni yethu. The fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare. Ngikhulume ke ngama social and economic rights. Esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okunengi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu. Masikhangela ke kundaba ezi-social and economic. Ku-social and economic sikhangela amazwi amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela, abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo, ukuthi abantu ke bekwanise kubana izimali zabo zingatshontshi. Okusiwo ukuthi wona ngama-economic rights, kodwa sikubonayo kubana ke abantu abahola izimali ezilutshwane, uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga. Lokho yikho kuyenza ke ukubana iAmerica ithi hayi, lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama-reforms.
Hayi, siyabonga uStalos ngamazwi akho. Zulu kandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla leZANU PF. Asizweni amazwi akhe.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, atshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakhona zenza kale fast, but this is a process, it's not an event.
Hayi, sikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thola somuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu eleFacebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Likubona njani izulu kandaba? Abafisa ukungena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lakho njalo ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwaneloko lamhla sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Ake sizwe ezibhathelane lezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko singesika-7, lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazi athona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha-ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabu elinjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagxibe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofeti kodwa-ke umprofeti phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi ngiyakubazi ngezithelo zabo ngiyindlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezihlahla ziningangaka ezinye zilezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize laba uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana lezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngoba nabantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo nxa ukufana lesihlahla esilameva uyabahlukumeza kuthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yizo izithelo esazingazi ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhliziyweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla usikunike umthunzi omuhle omangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabolonyovu ezinye zilamaphimpi awa khona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukhathele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamaphimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyovu isihlahla samaphimpi lamabululu unkulunkulu asizeke sibe yizihlahla ezithela izithelo nxa sizixakuxaka sibe lixakuxaka sithele ukuxakuxaka abantu bahle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo yingcwele naba abantu bakho nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela nabanye sihlala nabo ngako-ke ngasifunde ukuthela izithelo ezikamoya sube lathona ukusela manje sizobephakathi ami
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mvuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium waves, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebesikhokhela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bethithibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, olivelelisayo ngoGibbs Dube.